Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthaza uZulu wonke weZimbabwe uthi asukumele phezulu ahambe ke ayelobisa uthi enelise ukuthi avote ukhetho lomnyaka ozayo.
Ukuhlelwa kwesikhathi sokubhalisela ukuvota kuphehla umzabalazo wokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi.
Imizi yonke kuyaliwa, akulapho ongaliwa khona. Kathi akula muzi owathiwa yendlu, akula. Umuzi ngalezikhathi ezowafa waphumela ngaze senzele kawuphumeleli. Kodwa esiqakathekile kuhlaliswa lapha phansi ukuthi libone kanti vele inkinga yangkhona ingaphi njalo iqondiswa njani.
Umkhokheli we-MDCT, uMnumzana Mogentswangirai, uxwayiswa ukuthi akhulumisane lo munye wabasekeli bakhe, uNkosazana Thokozani Khupe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo sebekhudaze uZulu weZimbabwe ukuthi abhalise ngobunengi kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Kulandela isaziso sikaMongameli Mgabe esokuthi uhlelo lolu luzaqala ngolwesine kuliviki luyeqitshwa mhlaka 15 ngozibandlela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leSouth Africa lazo sezikhuthazwe ukuthi ziphatheke kulolu hlelo. Sixoxele siphathamandla sebandla lePeople's Democratic Party uMnumzana Edwin Ndlovu.
Okokuqala sikuthaza uZulu wonke weZimbabwe uthi asukumele phezulu ahambe ke ayelobisa uthi enelise ukuthi avote ukhetho lomnyaka ozayo. Sifisa ukuthi basukumele phezulu abantu bakithi bayirejista. Okwesibili, ngesikhathi asikhulumileyo umgalo ukuthi ngoJanuwari kuyabe kuvalwa sithi hhayi uyazitsholo abantu kumele baphiwe amathuba agcweleyo ukuthi ke balobise. Siyakwazi ukuthi kulotshiswa ke kulotshwa ke kusetshenziswa ke imitshina elenethiwekhi. Kwesinye isikhathi ke zathola ukuthi inethiwekhi zizabe zihamba kube nzima ke ukuthi abantu barejiste. Yikho ke hhayi ngesikhathi esihambileyo sibona ingani ke abantu babakarejisti bonke ke ngokugcweleyo. Kodwa ke sikhuthaza-ke abantu ukuthi sabasukumele phezulu elandela yena la mazwi akhulumileyo ukuthi uvalwa ngoJanuwari sizibone sonke ukuthi silobisile. Kodwa ke ngenxa kufika leso sikhathi kuzamela kukhangele ukuthi abantu kambe bonke batholile amathuba ngokugcweleyo na, ngoba sinanzelela ukuthi kathesa abantu abaningi basadinga-ke izithupha lababhesi satifiketi baningi abangelakho. Nxa ke bangakuthola lokho-ke hhayi abahambe berejista-ke ngobunene.
Njengebandla lizafika yini kwamanye amazwe afana labo South Africa, mhlawumbe labo Botswana langapha eMelika likhuthaze abantu beZimbabwe ukubana babuyele bayebhalisa?
Silalo-ke lolo hlelo-ke i-department yethu ekhangeleke ze-international relations ubudlelwane-ke lamazwe ke aphandle luzaphuma-ke luyekhangela-ke ama-structures ethu aphandle kwelizwe okhangela abantwana beZimbabwe abaningi abaphandle kwelizwe-ke bakhuthazwe ukuthi-ke kababuye bazolobisa babuye njalo bazovota ngoba udubo lukhona lapha ekhaya. Ibandla leZANU-P F kumele ke ngomnyaka ozayo liphume liphele embusweni-ke kungene-ke abantu-ke abazabona ukuthi bavuselele-ke umnotho welizwe-ke osofile ukulawa libandla leZANU-P F.
UMnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla le-PDP. Abadala bathi induku kayakhi muzi. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe bahlale phansi bakhulumisane ngokucabana kwabo phezu kodaba lokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo. Kuxwayisa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Tabitha Khumalo.
Abantwana basezimbabwe bayadubeka kumele sibakhiphe ubugilini bezandla ubakhipha njani nayo siyindlela yakhona lapho kuphambanisele khona kungaphi ayinkokheli zethu kazihlale phansi zilungise khonokho ayikhona ukuzosidlephana phansi emaphepheni umzulu yesozazivotela besesithini uhamakhubeka ahambe kubekuyitshela loba kuthangirayo nakule nto emkhuba lokhu kuthiabethe uyabhalelwa ngabantu njengenabo ababhalayo ngobani akusoze kusebenze khonokho akuhlaleni phansi kukhulunyiswane kudinge indaba lapho ekhona indaba icubule
koniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo utsho njalo ngezinye indlela
kakhulu ezana futhi sahamba empini kazibusi abantwana bafa bepheli ilizwe lona leli khe sezivela kuzuuze khonapho kwenzakalani awuhlelwanga ngaphansi kwakwaphumalelankeka constitution i-ceasefire seziqeda ukubulalana so sidingane ekubulaleleni nasikwazi ukuthi angena kwibhodrum sizakhumela siqedelane sabulalani sasibezesebhodrum kukanti ngaze kuqala ngebhodrum ngazibulalananga
ubabuthwangirayo njengomkhokheli webandla eseke wenza imizamo yini eyoku chayela uMakhuphe ucingo ambize njengomuntu omdala wathi Makhuphe buyasikhulume buyasihlale phansi
leyo inzima ukuthi ngiphendule ngoba kangazi ukuthi ubaba yena xa esenza umsebenzi wakhe uyenze njani kodwa mina nanxa kunjalo nabantu abadala inkokheli zethu kumele badinga amatshe ngoba lapho kule ntuthuko khona okule change nesilungu kuzaba lokuthokozela okuthize kodwa kakusho ukuthi rayithi uzeyenzakale le nto kuzamele yenza but kumele siyibumbe ize ivuthwe ize yamukelwe ngendlela ezakwamukela ngabantu bonke but ukuthi lokhu ukuthi ubaba ufonele uMakhuphe angikwazi ngoba ngabadala bami ngingabuza ukuthi like lakhulumisana yini but mina engikhuthazayo ukuthi asisweze sinqeke uma sisenza lokhu esikwenza
unkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ngilifake ke kancane ezandleni zikaGill Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu
ashonaphi
ona amasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilobaba uPeter Zwide Khumalo. Baba Khumalo kunjani?
Ngiyaphila baba Dube kunjani wena?
Ngiphile kakhulu kunjani kona ngapha koBulawayo?
Hayi, ukondile ngiyathaba ukuthi wena ukanjithi isibongo. Selibalule ngabanjithi isibongo ngapha, kanti nilekelela ukujithi isibongo.
Mina vele ngumthembo ozithembayo, ngiyadala nginjalo.
Hayi, kodwa ukhona omnye kudube ngapha esigodini layo uthi uMkhumalo, sekufuna indlela nje ezinye ezingazaziyo futhi lana.
Ye madoda, kuzima khonokho abantu benkosi. Khumalo singathi yena kusimo siphi sokudinga umntwana ozathatha-ke ubukhosi bukamthwakazi.
Kusukela ngo-6 November 1997. Owaba khona umhlangano owabizwe izinduna ezine zithi zidinga lapha okulomntwana khona kwavunyelwana ukuthi umntwana ukhitshwa yidluka lobhengula. Mhlaka 31 December 2014 amaKhumalo futhi ahlangana avumelana ukuthi umntwana ukhitshwa yidluka lobhengula. Ngakho kusukela lapho idluka lobhengula ngo-January 2015 kuze kube kathesi ilihlangana ihlangene izindlu ezihlanu ezaba labantwana endlini kalobhengula ezintathu kanguwenja umankisimana lomthezima bazange babe labantwana enjubanjube ekasidojiwe ekanyamande ekamhlambi ekasintinga yizo ezaba labantwana ngakho izindlu lezi bezimelwe zakuphela ukuthi zizasebenza ndawonye zikhangelele ukuthi zikhethe umntwana phakathi kwazo okwakhathesi indlu ngokwayo ekalobhengula isilitholile ithole ngakho okuzakwenzakala ukuthi kuyalandela isintu kwaziswe izinduna labanye abamasiko ahambelana lokuthi ubukhosi bumanjani njengamanye amaKhumalo izinduna yizo zizaba lomlandu wokwazisa abantu ukuthi umntwana ngubani aso mlandu wakokhumalo ukuthi bakhiphe ukuthi umntwana ngubani ngoba kalokufanana lokuzibeka lokho njalo izintwana zingakhipha ebantwini ngoba yizodla abantu yizo futhi ezizalungisa ukuthi umntwana ugcotshwa nini
ye kodwa siyabona ke ukuthi kule mbiko ekathi lokhu iphumaphuma lapha omunye oziphumele egcikeni umnumzana Stanley Raphael Khumalo uzobuya ke sizwe kuthiwa kulolu baba futhi njalo okuthiwa ngumbulelane loBhengula kambe abantu po bakuthatha njani khonoko
uStanley Chuma Khumalo hatshi kazalwa endlini kaloBhengula ngakho intonga yobukhosi ayikho endlini lapha athi ukuphuma khona ngoba lohlangabeza kazange abubaki ngisho ubukhosi kaloBhengula ubulelane ngumntwana wethu umntana nami mina njoba ninje umntana wethu uzala endlini kaloBhengula kodwa ukuphuma kwakhe ukuthi kuthiwe nguye oba yinkosi akukhitshwanga yindlu kaloBhengula ngendlela okwakuvele kumiswe ngayo ukuthi indlu kaloBhengula yiyo oyikhipha umntwana okwenzakeleyo yikuthi kulamanye amakhumalo ahambe ayamfukula khonale e-Eastern Cape abuya laye athi phakathi kwendlu kaloBhengula nguye ofanele abe yinkosi ukuthi bamthole njani asikwazi njalo thina asinaze siyingene indaba kabulelani ngoba umntanethu siyamthanda siyamzala kodwa indlela yokukhethwa kobukhosi ngendlela izizwe kaloBhengula ekubambe ngayo hatshi ayisiyo emkhiphileyo kodwa emfanele kutsho ukuthi ukuwabuya emele iziya kwabo wahlangana lezi kaloBhengula kabili kodwa wasephuma waya kumalala amanye amakhumalo eceleni ukuthi akhethwe yena ukuthi abe yinkosi hatshi izwe kaloBhengula ayikamkhe njalo ayisuye embonileyo ukuthi abe nguye oba yinkosi kodwa asiungeni kangako ngoba amakhumalo lawo yowaphalela kuchasisela abantu ukuthi bakwenze njani enxeba i-intanethi asikwazi
ye kodwa nxa sesikhangela phela abantu abasoze bedidana ingqondo khonapho ukuthi akusakhanya ukuthi kuya ngaphi khonokho esikhuluma ngakho
abantu besintwini isintu sabo bayasazi ukuthi sihamba kanjani njalo silethemba ukuthi ye kwenzakala ukuthi baphambaniseke basingazeke ngenxa yokuthi sokube labantu abaningi abanza ukuthi bathi bazinkosi kodwa indlu eyasala le ntonga yindlu kaloBhengula njalo indlu kaloBhengula ibikele izinduna zayeluleka ukuthi ibambe njani lo umsebenzi
ngithathelela ithuba ukuthi ngikubonge kakhulu baba Khumalo ungathinelwa kusasa
ngiyabonga baba Dube
uKhumalo-ke udabuka endlini yesikhosini yesizwe sikamthokazi Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga ejahala kodube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siqhubekeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe. Lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo isikhapondo. Ongisakhulayo owaye kuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulomnyaka. Kulabo ntanga abasephatha amathozi behamba endaweni ezijiyeneyo befundisa abontanga ukuthi bangafaka njani ama-application abo ukuze labo bathole ithuba lokungena kuhlelo lolu ngomnyaka ozayo. ULois waye ngomunye owayephatha amathozi lawa yikho lokho esizabe siphatha udaba mayelana lakho lamhlanje. Nkosazana Kapondo, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ngiyaphila linjani?
Hayi, thina siyaphila Lois. Awungitshele ngamafishane mayelana ngohlelo lwenu esingathi ngesingisi itho.
Kuzabe kune team eyabeyitshiyene ezabe ihamba right round Zimbabwe. So far sebeyenza iGweru leMashingo, bazabhoda beyeGweru eKadoma, bazafika labo Lupane, woDinga eWange, bezama ukuthi abantu bebatshele ukuthi ku-aplaywa kanjani, kuhamba njani ukuthi umuntu ezengeni. Lakho ukuthi kufuna umuntu onjani ukuthi a-apply lokufunekelayo.
Ushilo wathi kulabasakhulayo abajiyeneyo abazabe bephatha uhlelo lolu ngasendaweni ezijiyeneyo. Wena ukuthimi iphi?
Ye, kuyabe kunama-tier ezintsheni ngoba indawo zonke sezina lezi kulamanye ama-fellows abe khona. So umuntu abe khuluma endaweni yabe eseduzane layo khona. Then abe yi-same tier.
Abontanga basemthari bona bayibone njani ithu yena?
Babuyile ngobuningi babo bakuthakazelele abanye bebesesaba besithi bake bazama uku-apply so besibakhuthaza ukuthi lami ngake nga-apply nayekela ukungena lokubizwa kuma-interviews ambizwanga but last year ngazama base bangibiza ngahamba e-America so ukuthi bengalahli ithemba
ngaphandle kokwesaba abontanga bona babe lesikhalo ezijiyeneyo na ngibuza ngoba ngibona ngani ithuba likhona lokuthi bakhona abontanga abazakhaliswa ngokuswelakala kwemali ukuthi bayefake i-application yabo
Hayi bebe ikuthaza ukuthi bebakwansi ukusebenzisa leyana okuthiwa yi-American corner iyatholakala indaweni eziningi and kuyabe kule Wi-Fi eyamahhara. So besibatshela ukuthi hayi likhululekile ukuthi libuye lizosebenzisa ama-machine kulama-laptop ama-desktop i-Wi-Fi eyabe ingeyamahhara yikho kodwa nje kuphela okuyabe kufunakala ukuthi umuntu a-apply kuseyini i-cost ngoba nxakuyukuthi uyabizwa kuma-interview uyabhadala imali yakho bayakunika imali yebhasi so wena okuyabe umele ukuyenzeka kuphela iwudinga i-internet cafe makuyukuthi akula-American khona lapho khona kumbe nxayikhona uyawumele uhambe i-American khona iyesebenzisa i-Wi-Fi yamahhara.
Uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship luzabe luqala nini ngomnyaka ozayo?
Ama-applications avulwa mhlaka 13 September, avalwe mhlaka 11 October. So, kuthiwa ngabo-December khonapho, siyabusukwazi ukuthi baza kubiza kwi-interview yini. And then ngabo March nxa kuthi utholile, yikho lapho siqalisa ukwenza into zama-visa ezinjani. And then mid-June, abantu sebeyamelisa.
Ngiyazi ukuthi kulo hlelo lwe-Mandela Washington Fellowship olwenzakala kwele-South Africa. Ukhona umehluko na phakathi kohlelo olwenzakala kwele-Melika njalo uhlelo olwenzakala kwele-South Africa?
Akuchiyananga kangako nje, except ukuthi indawo ezijiyeneyo ukuthi laba babe bese-South Africa abanye bese-America, but akuchiyananga kangako.
Masigoduke siyophatha udaba mayelana ngale tour. Seliyenzile ngaseMthare, zikhona izinye indawo na lapho le tour izaphathwa khona?
Kule Mtoko, kule Blinda, kule Kariba, okwe Bulawayo, iMashingo leNtare yenzileyo. So bazazama and kule zindawo futhi ezangizelelwe engazikhulumanga. Ukuthi umuntu wonke athole ithuba lokuzwa ukuthi kuhamba kanjani nxa umuntu esengu-apply.
Masiyigqibeke Lois, wonke umuntu olesifiso sokuthola ulwazi oluthile malanga ngama-tours lawa kumele bayephi?
Bayaphi advertiser online kuma-Facebook. The American Embassy, being a like page with Facebook, American Embassy, ya post ama post ukuthi namhla servicing up, sasa servicing up, njalo njalo.
Hayi, Nkosazana Kapondo, siyabonga kakhulu, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, lami imbongile.
Balaleli, bengixoxa lo Lois Kapondo, owaye kuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship kulumnyaka, sixoxa mayelana namathozo abo, lapho bayafundisa abontanga ukuthi bangathuthukisa amathuba abo okungena kuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship ngomnyaka ozayo kanjani. Masidibane ngeviki ezayo, olivalelisayo, nguMike Obe, lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngombhalo kaPawulu owalobela abaseRoma i-chapter ka-1 verse ka-16. Paulu akhuluma lapho esithi yena ngoba mina kangilamahloni ngevangeli likaKristu ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube losindiso kuye wonke okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi sinanzelele ukuthi isiKristu sikhula ngenxa yokuthi kumele kube nabantu abaqhuba ivangeli. Ivangeli lona kathi vele kuyini? Umbuzo oqakatheke lo kumele siwubuze lo. Ngenxa yokuthi singakhangela ukuthi kathesi sokusiba namabandla amaningi aqaliswa ngabantu, okuba le mbuzo eminingi ukuthi leli bandla ngelesiKristu kumba silo lesiKristu. Uphawu okumele libe khona kulo lonke ibandla eliba khona esingathi eliphilayo kumbe liletha impilo ebantwini ukuthi lelo bandla kumele libe liqhuba ivangeli likaKristu esingathi yindaba ezinhle. Indaba lezo kuyini? Siyananzelela uPawu lapho uthi yena mina kanilamahloni ngaleli vangeli ngoba okokuqala ivangeli yilo amandla uNkulunkulu asebenzisayo ukuguqula impilo zabantu. UNkulunkulu nxa umuntu esikhulumela nje ngamazwi akhe engeke aguqula impilo zabantu, kodwa nxa amazwi omuntu ehlangane nendaba ezinhle ezichasisa ilizwi likaNkulunkulu elikhulula umuntu phakathi kwesono, phakathi kokukhathazeka, phakathi phakathi kwemthwalo umuntu akelayo engeke akhutshwa ngomunye umuntu engeke akhutshwa ngendlela thina abantu esingasebenzisa kodwa ikhutshwa kuphela ngevangeli likaNkulunkulu elika indaba ezinhle ngoba yena uJesu uyasithembisa ukuthi wozani kimi lina elisindwayo ngithathe umthwalo wenu ngoba owami umthwalo ulula sokokuqala sinanzele ukuthi ivangeli zindaba ezinhle ezivelela uNkulunkulu ezigxile phakathi kwelizwi lakhe ezikhipha umuntu phakathi kwenkinga umuntu abe ekiyo yona okwesibili sinanzelela ukuthi ngamandla kaNkulunkulu kanye losindiso lwakhe usindiso ngesigriki ilalela ukuthi usindiso ligoqela ukukhululwa emkhuhlaneni ligoqela ukukhululwa phakathi kwesono ligoqela yonke into eyenza umuntu abe ngumuntu ngakho siyananzelela ukuthi uPawulu uthi kumeleke lindaba iqhutshwe ngabantu abayizwisisayo kwabanye abantu indlela uNkulunkulu ayihlelayo eyenza ukuba omunye umuntu athole usizo kuye ukuthi kumele kube lomunye umuntu ozahamba ayemtshela yikho sinanzelela ukuthi kudala kwakusika nabanani siyakhangela ukuthi ngaphe Afrika ukuze sizithole lezi ndaba ezimnandi sathola abanali abavela ngaphetsheya kodwa-ke siyananzelela ukuthi la banali abasekho kathesi sekudingakala ukuthi kungabe kungubani kumbe kumbani uDavid Livingstone abasoze bebekhona kumbe uRobert Moffat obekhona kudala kodwa sekudingakala umuntu ngokwakhe ukuthi athathe lindaba ayitshele umakhelwane wakhe athathe lindaba ayitshele abantu emsebenzini njalo ngiyananzelela ukuthi abantu abansundu khanya ngani kathesi nxa bejungula bathi yitho sesibaningi esizwisisa ivangeli ukwedlula abantu aphila ngaphetsheya ngakho ukuthi leli ivangeli kumele silithumayele endaweni zonke siyananzelela ukuthi uPawulu uthi yena leli vangeli yilo leda elenelisa ukuthi ligugule impilo yamuntu ngiyananzelela ukuthi kathe sokugcwala imicimbicimbi eminingi abanye njalo babeze benze le minye imicimbicimbi esabisayo bedlisa abantu itshani abanye bedlisa abantu izinyoka konke lokhu ayisikho vangeli
kuyiqibe mfundisi
asigqibeni ngokuthandaza sikhangele ukuthi wena lo mlando u-Isaiah uthi yena uNkulunkulu ukhulumisana laye esithi ngingathumukani na wena namhlanje lo mlando ukuthi uthunywe uNkulunkulu okuqhubalela ivangeli baba igama likajesu siyathandaza ukuba sizaqhuba ivangeli lapho ezikhona ezikoloni emakolishini kuma-yunivesithi emsebenzini baba ngegama likajesu thandazela abalaleli bethu uba njalo laba abangalaziyo lelo vangeli lizabakhulula njalo lizabafinyelela egama likaJesu amen.
Amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki eza.
Sibonge kakhulu.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi uSedispanda kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya. Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomhlabeleli kaMasikandi uNhlansentsha. Lavela kamnandi lapho uNhlansi kungoma yakhe ethi singabantu banye eyisihloko sedlalade lakhe lesibili. Kona kahle kahle ingubani linsizo?
UNhlansentsha ufani wakwaNdlovu ngisuka eCholosho eBhumbi Isigodi.
Ungene nini kwezomculo lapho?
Kwezomculo ngiqale 2014 ngiqale ngicula no Promise Mkandla oculela iqembu leCross Dead bengicula irumba leso sikhathi ngaya ngaqala uMasikandi 2015 ngakhipha isithi lokuqala elithi iphoyisa lomthetho.
Wasuka ke khonapho
kwathi 2016 ngakhipha i-album yesibili ethi singabantu banye inengoma ezi-12 yiyo le esikhuluma ngayo manje.
kungani usuke wachiyana le rumba wahamba ngonyawo luka maskandi?
Ushuthi ngasuke ngathanda kakhulu umculo kamaskandi, ngangijwayele nje ngithanda ukudlala wona, nabantu engangihlala nabo babeyithanda wona, nami ngagcina se ngiqala ukuthi hayi ngiculeke umaskandi ngoba ngase sengiwuthande kakhulu ukudlula irumba.
Wamukela njani abalandeli umculo wakho?
Ikakhulu kuleli CD engilikhiphe 2016, hey, balithande kakhulu namanje kungena amafoni bathi sezifikile isikhathi sokuthi ube uyarekhoda iCD liphume ngoba bawuthande kakhulu umculo wami.
Elesithathu libuya nini?
Ngibhizi ngirekhoda lona nje kumanje, ngicabanga ukuthi u-5 November ma kungekho into engiphazamisileyo lobe seliphumile.
Bakuthola ngapha abakudingayo?
Abangidingayo inamba zami ilezi 061 34 14 641. Uyangitholakala kuWhatsApp nase phone call uyangithola la.
Enkundleni yeFacebook awukho?
Ngikhona na kuFacebook, uyangena nje udinga lapho uthi toolbag mhlansentsha, ngiyohle ngivele nje nayo yonke imbali yami iyohlizele lapho ukuthi ngiqhamukaphi, ngisukaphi, ngumuntu onjani, ngihlala kuphi manje ngoba ngilana eSouth Africa.
Siyabonga Nduna, uqhubeke ngomculo wakho.
Yebo, ngibonge nami baba.
Uphuma ke enkundleni uNhlansi esithi ngiphelezele. Etabuka echolocho uNhlanhla nje egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singake hlukanise khangele ebezihamba phambili. Ukuhlelwa kwesikhathi sokubhalisela ukuvota kuphehla umzabalazo okukhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi. Umkhokheli weMDC T umnumzana Morgan Tsvangirai uxwayiswa ukuthi akhumisane umlotha lomunye wabasekeli bakhe uNkosazana Thokozani Khuphe. kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.